udubo olukhona ukuthi amalungiselelo akhona azeleka wenziwa ngakuhle kube lokwahluleka okubanzi ukuthi abantu labo abaphethe lo msebenzi bazise abantu ukuthi bangaya ngapi ukuthi bayo register okwesibili behlule kanjalo ukuthi indawo lezo abantu abaregister khona zibe ziningi. Ngikuphe umzekeliso, izolo besisendaweni yemahole eFilabusi, emahole business center, ebesilomhlangano khona. Abantu kade sixoxa labo bebethukuthele kakhulu ngoba abaningi babo kabenelisanga ukuregister ngoba i-voting, i-registration center yangkhona ibiyodwa. Obekusitsho ukuthi abantu kade behamba ezinye izindawo behamba ama-50 kilometers ukuthi bayoregister, balutshwana abangekwenelisa lokho. Ogogo baningi abangenelisa ukuhamba, izinqola zilutshwane, amabhasi kabonakali, imali kazitholakali. Okwenze ukuthi abaningi bengenelisi bengafinyeleli ukuthi bayobhalisa ukuba ngamavota. Thina njengebandla sithi uhlelo lolu lenziwe alwenziwanga kuhle, alugoqelanga iZimbabwe yonke nezigaba zonke. Okumele kwenzakale mntungamini yikuthi iwodi lewodi lapho abantu abazavota bekhona kukhetho oluzayo kube khona isenta lapha benelisa khona ukuthi bahambe beyoregister. Hathi lokhu okwenza ungani ngumuntu odinga amadonki akhe alahleke nyakenye engazi lokuthi aqonde ngabe siyaregister. Njengebandla sizagcizelela ukuthi nge-mobile registration program, nge-registration period ezayo efunwa ngumthetho kumbe eqanjwa ngumthetho ngaphansi kwe-constitution yeZimbabwe enta, ezakwenzakala okwamalanga angu-30 kwenziwe ngendlela yokuthi wodi lewodi, ndawo nendawo lapho abantu bakhona bathole ithuba lokuthi bayobhalisa ukwenzela ukuthi bengakhuthwa lilungelo labo lokuthi bayovota nxa isikhathi sesifikile.
Kuyini eliza kwenza njengebandla elikuhulumende ukubona ukuthi ngempela lokhu kuyenzakala njengokufisa kwenu?
Thina njengebandla elikuhulumende uzananzelela ukuthi sisebenza ngokuxoxisana lokukhulumisana lokubonisana lalabo esisebenza labo. Kuthe sokube lempambaniso yonale e-mobile voter registration program, sathe saqala ukukhonona satsho njalo ukuthi siza kuyayibeka ekhabhinethi lapho kwenziwa khona inhlelo lokukhangela inhlelo zikahulumende. Sahamba sayakwenza yasikwa sokusengezelelwa amalanga. Sizaqala khona phana njalo. Labo abahlala kukhabhinethi kuphathi yethu bazahamba beyoxoxisana labanye abakukhabhinethi abayibo okunguhulumende weZimbabwe okwakhathesi ukuthi kulungisiswe ukwenzela ukuthi abantu bathole indlela zokuthi bavote, barejiste konke kuyo yonke indawo lapho ababe khona. Ngibona nginethemba njalo ukuthi ngokwazi kwethu ngobuntshantshi lobungcwethi bokubonisa lapho kuyabe kulenduveko khona lokupha amacebo okulungisa le yinto ezalungiseka ngesikhathi esizayo.